Bebecula ingoma ebezigcwele imbiko ekhuthaza inguquko elizweni engalethwa kuphela ngumkhokheli wabo we-MDC umnumzana Nelson Chamisa. Amapholisa abenyakazela edolobheni leHarare, ikakhulu endaweni yokukwetshisela e-Africa Unity Square, lapho bekungavunyelwa khona abantu, okuyiyona ndawo lapho bekumele ukutshengisela kwabe-MDC kuqalele khona. Unkosazana Sithobekile Khubone, isakhamuzi semzini we-Highfields, ngomunye wabekade befuna ukutshengisela.
Bakithi izinto bakithi laliyazibona ukuthi izinto zikhwelile ziyadura, sithwele nzima bakithi, amagetsi asiwaboni, abuye busuku ehambe busuku.
USenator Lilian Timvias, ongeyinye yenkokheli ye-MDC, usole ukuvinjwa kwabo ukutshengisela ngamapholisa.
Iphathi yami i-MDC Alliance ngamthiwa liyakwazi ukuthi ba-anawunsile ukuthiwa khona sile demo namhla. And it's according to the constitution of Zimbabwe, which is the supreme law. So angikwazi ukuthi okuhluphayo nguyini.
Kodwa enye yenkokheli yohlangothi lwabatsha ebandleni leZANU-PF, umnumzana Mabutho Moyo, usole lokhu kutshengisela, ethi akuyi kuguqula lutho kusimo esikhona elizweni.
So umuntu olambileyo vele ungamtshela ukuthi hayi hambe ezalokhu sasuzasutha, nxa ungumuntu vele ongacabangisisi kahle uyakwenza lokhu, but bona bebesazi vele ukuthi kuzenzakalani emgwaqweni abayanga. Konke lokho kubi, kusebenzisa abantu ngendlela eziphansi.
Enye ingcwethi kwezomnotho lezombusazwe, umnumzana Rejoice Ngwenya, upha umbono wakhe phezu kokutshengisela okuhlelwe ngabe-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa.
Amapholisa behlulekile ukusisa umthetho, ngoba umthetho uthona bafanele nje baphongutshelwa ukuthi kuzaba lokutshengisela, abalamvumo yokuguqula umthetho.
Isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi uthi okwenziwe ngamapholisa lamhla uxotsha abekade bedinga ukuzotshengisela kusemthethweni, njalo bebesenza umsebenzi wabo wokulondoloza ukuthula elizweni.
Thina we have said it ukuthi people they say kulama peaceful demonstration, ngaba bekhuluma yes, but on the ground the situation is different. Athi namshekuseni yalandela ukuthi ebutiriro abantu kade bephaka amatshe emgwaqweni, amapholisa had to move in and disperse these and off gathering.
Wengeze u-Assistant Commissioner Nyathi ethi akusilo qiniso lokho osekuphume enkundleni zebulenjini ukuthi bakhona abafileyo kusehlakalo salamhla. Ngaphambilini kwalokhu kutshengisela, amapholisa ayekuma emigwaqweni yonke engena edolobheni leHarare ephumputha lokukhwathaza wonke umuntu obengena bebona ukuba uthweleni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.